Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 15 kuZibandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
We talked about the issue of national dialogue. The national dialogue is something that should be broad and inclusive and bring all Zimbabweans together to find a way forward out of the challenges that this country faces.
Umeli weMelika eZimbabwe uMnumzana Brian Nichols uhlanganelo saphethe isikhundla sikaMongameli uMnumzana Constantino Chiwenga namuhla wamxwayisa ukuthi kusungulwe inkulumo zokulungisisa ingxaki esibhekane lelizwe. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch yethule umbiko osola uhulumende weZANU-PF sithi uqhubeke ngokucindezela abantu ngomnyaka odluleyo. Ibandla lamademocrats lakwele Melika libe lengxoxompikiswano yokugcina izolontambama iyowa ngabancintisanayo ukumela ibandla lelo kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kona lo msakazo. Umeli weMelika eZimbabwe uMnumzana Brian Nichols uhlanganelo saphethe isikhundla sikaMongameli uMnumzana Constantino Chiwenga namuhla wamxwayisa ukuthi kumele uhulumende asungule inkulumo ezigoqela abameli benhlangothi zonke zempilo elizweni. Kudingwe indlela zokuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Ekhuluma lentathelo izindaba eHarare ngemva kwalomhlangano, uAmbassador Nichols uthe bakhulume njalo ngokuqakatheka kokulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lokuhlonitshwa komthetho. Nanka amazwi akhe.
Well, we covered a lot of issues. It started out by talking about U.S. assistance to Zimbabwe in the last year. We gave
Sikhulume ngezinto ezithiyeneyo. Siqale ngokukhuluma ngosizo oluphiwa iZimbabwe yiMelika. Umnyaka odluleyo siphe eZimbabwe uncedo oluphezu kwe-370 million. Siveze ukukhathazeka ngendlala ekhona njalo sifuna kube lokusebenzelana ndawonye ukuze sihlenge uZulu. Sikhulume njalo ngendaba zokuhlonitshwa kwesisekelo sombuso langelungelo loluntu kanye lenguquko emele ibe khona ukuze eZimbabwe liqhubekele phambili. Siphinde sakhuthaza ukuthi kube lokukhulumisana okuletha wonke umuntu weZimbabwe ukuze kudingwe indlela zokulungisisa ubuzima obuselizweni.
Bring all Zimbabweans together to find a way forward out of the challenges that this country faces.
Lawo ngamazwi omeli weMelika eZimbabwe uMnumzana Brian Nichols ukuhlaziya amazwi akhe. Untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Kube into enhle kakhulu ukuthi umeli weMelika aye ahambise amagama njalo ngokuba lawo magama afunga ngabantu amele abantu i-99.99% yelizwe leZimbabwe. Abantu bafuna ukuthi kukhulunyiswane kuhla kukhona wonke umuntu, hayi abambalwa mhlambe njengalokhu esijwayele ukuthi sikubone. Wonke umuntu ufanele abe khona, athinteke ukungena abazozomkholo, abamandlanzi ezizimeleyo, ama-political parties. Wonke umuntu ongaba lo mbono kabe khona engxoxweni lezi kuyinto enhle kakhulu leyo.
Nxa esithi inkulumo lezi kumele zigoqele wonke umuntu, ngezinye indlela singathi iMelika kayamukeli inkulumo zePolati ezikhona phakathi kukaMnangagwa lamabandla amancane.
ayikazi yakufihla khona lokhu i-America ivele ime yacaca kulokhu ukuthi kayikwamukeli okwenziwa ngaphansi kwePollard. Bavele bacaca kusuka kwasekuqaleni ngokuba bekholela ukuthi kumele kube labantu abaningi. Igama lakhona mhlawumbe lingaqhubeka lokhu elikuthiwa yiPollard, ngakuyikuthi ngabe political parties kuphela. Kodwa-ke okukhulu okukhangelwe yiMelika yikuthi wonke ama-political parties kabe khona, ama-civil society organizations bekhona, abakukholwa babekhona, kungabi ukuthi iPollard abalutshwane kuphela, ibe iPollard yabo bonke abantu ngakubeka ngaleyo ndlela abathintekayo. Ngokuba usizo olukhona elizweni ngeke luphele nxa singamukelanga ukuthobeka, wamukelwa wonke umuntu, wangena wonke umuntu. Lokho kuyingqobe kuyuhulumende, kuye kube yingqobe kuye wonke umuntu ongaphandle ukuthi naye kazinikele ukuthi aphatheke ezingxoxweni, kodwa kube zingxoxo hhayi ezokudinga izikhundla kuhulumende, hhayi ezokudinga ukudla kuhulumende, kodwa kube yizingxoxo ezizaqeda uhlupho phakathi kwelizwe leZimbabwe, ezizaletha ukuhlonitshwa kwe-constitution, ezizaletha ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu, ezizaguqula umnotho, abantu babe lemali ethengayo, imali ekwazi ukubhadala i-school fees. Kuza kwenza ukuthi umnotho abantu bakwazi ukuphila kuwo. Bangangena kulezo ngxoxo belaleyo njongo, kuba yinto enhle kakhulu. Kodwa bangangena befuna ukudla, akukhathalekile ukuthi sonke singaba khona kulezo ngxoxo, akulanto ezayilungela iZimbabwe.
Yena uChiwenga labanye bakhe kuzanu la kuhulumende, ubona besamukela njani isixwayiso lesi?
Asoze basithande isixwayiso ngoba phela akukaze kwaba injongo yabo ukubusa kahle ilizwe leZimbabwe, akukaze kwaba injongo yabo ukuthi abantu beZimbabwe bahlale kahle.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Kusenjalo, inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele, e-Human Rights Watch yethule umbiko osola uhulumende weZANU-PF, isithi uqhubeke ngokuncindezela abantu ngomnyaka odluleyo, lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ebethembise inguquko. I-Human Rights Watch iphe umzekeliso wokubulawa kwabantu abalitshumi lasikhombisa ngamasotsha lamapholisa ngoZibandlela, isithi kuveza obala ukuthi uhulumende kawahloniphi amalungelo. Ithi njalo abantu baqhubeka bebotshwa mahlayana, bengavunyelwa ukukhuluma bekhululekile. Umgcinisihlalo webandla le-MDC uNkosazana Thabita Khumalo uthi ngempela uhulumende kamongameli Mnangagwa kawahloniphi amalungelo.
UMnangagwa uvele uyephula ulungelo loluntu. Sikhuluma kunje nje kobulawayo labalandeli bethu abanye lapho kulo umzaca khona. Umzaca labanye bakhe laba abathathu bathesele umqala lokuthi yibo abenza umsindo ngesikhathi lesana okwaba khona abantu bejengisela ngokuqhezwa kwentengo yamafutha yenqola zomlilo. Bahambe ekhothi bagwetshelwa iminyaka eyisikhombisa. Bebesekhani sithi ezilokhu ezihlezi zukuzuku seza kuthiwa nampo sebesusiwe ekami sebesechigurubhi. Lokhu yikwephula ulingelo loluntu okungakhulumekiyo. Laba bantu yizalana zakobulawayo, izihlobo zabo zikobulawayo. Ake lingitshele ukuthi ngodube esilalo phandle lapha kulunqona zomlilo ngemali eswelakalayo ukuthi izihlobo lezi zizafikela ngubani eHarare. Sonke siyazi ukuthi emajeni lapha kufela kudla. So lezi zizalane ezinye lezi ezi-MDC, hhayi sesithandazela nje ukuthi somandla angeneli ngoba bazabulawa yindlala.
Abamajele bathi kungani bebahambise eHarare?
Sithe sikhuluma nabo basazisa ukuthi abamajele balelungelo, umthetho uyabavumela ukuthi bajintshajintshe abantu and ndana kumelanga sibuze ukuthi bajintsheleni. Sase sifake isizathu sokuthi hayi bo, into esiza sibuze yikuthi laba abantu bahlala kobulawayo uzabahambise yababona ngubani nxa sebeseHarare. Ngikhuluma kunjenje baseHarare eNtunga esingakwaziyo ukuthi ukudla bazakubona ngaphi, le nto ile mfuno zihamba bazazithola ngaphi, ngoba akula ozakwanelisa ukuthi agade ibhasi ngabo 500 bondi lawo uyefika eHarare lapho ozalala khona kakula. Umelele ukuthi uhambe ejele, ufike ejele khona kamele ubaphathele ukudla, ukudla ngikhona ukuthenge ngani imali yonke iphelele ebhasini. So kuphumiswa bana ukuthi uMnangagwa uvele uyephula ulungelo loluntu kuleli lizwe kulezi nsuku asisela malungelo.
Lo Nkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Sixhume njalo ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawulena osole kakhulu imbiliko ye-Human Rights Watch esithi ingamanga.
Amazwe la nje ngabantu abangathandi ilizwe lethu, amazwi ezitha zabantu ezifisa ukuthi ngabe ilizwe lethu liba ilizwe elingalamthetho. Ilizwe kunalizwe ntingameni elingalamthetho walo. Kwala sinje sikhuluma ngabo America, bona abantu abenjani abanemithetho yabo ethile abayibumbayo elandelwayo. IZimbabwe nje ilemithetho yayo emele isivikele, yenze yonke into ilondoloze. Yazi ngingakutshela ngikunike isibonelo njengento yenzakala ngo-January laphana abantu behamba besithi bayademonstrate beluphi izinto zabantu. Khonokhona kuvunyelwa uhulumende naye-ke laphana yebe angasavikelanga abantu bakhe. Izaba neZimbabwe zimele zivikelwe. Uyazi imizwe lethu ntungamelile ukuthula. Ungahamba nje emazwana la ngomakhelwa lenawo South Africa, uyathela umuntu eZimbabwe okwenzakala e-South Africa kwenzakala eZimbabwe. Uyathela abantu bokudubula umuntu kungabi indaba zakhe. EZimbabwe akwenzakali khonokho. EZimbabwe ilizwe leZimbabwe lilomphe nabalondolozi bemthetho bayawubamba umthetho ulondolozwe ngendlela. Yikho kudingakalayo khonokho. Ilizwe lethu alisoze libe lilizwe liphila lingenamthetho. Naba batsho njalo ngabafisa ukuthi ilizwe lethu libe ngamahlanga nje, kodwa usoze kuthola kale khonokho.
Yebo, kwaba lokugqekezwa kwezitolo ngozibandlela, abantu bantshontsha, kwaba lodlakela, kodwa amapholisa lamasosha ahlasela abulala abantu. Bakhona njalo abanye abesifazana abathi badlwengulwa. Ayisiko kwephulwa kwamalungelo yini khonokho okukhulunywa yi-Human Rights Watch?
Uhulumende kaMnangagwa akwenzileyo yikuletha ithula, ukuletha ilungelo loluntu olugcweleyo olubonakale ngokwayenzakala kukhetho oludlulileyo, olaba lokuthula oluphelekezelwa ngama-by-elections. Kulokuthula kula muntu etshaywa, kula muntu othiwa, abantu bayazigaqathela bakhululekile, kulokuthula okumangalisayo. Umongameli uMnangagwa uzamile kakhulu ukuthi ahloniphe ulungelo loluntu ngendlela ebalulekile kakhulu. Yikho abantu bezenzela ama-demonstrations, into abantu bezenzela, kodwa khonokho bese bedelela kabantu uma besenza ama-demonstrations ngaleyo ndlela.
Lo ngumnumzana Belief Gawule, ilunga lebandla leZANU PF, bexoxa ecingweni lonto ungameli Nkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Ibandla lama-Democrats selilungiselela ukhetho lokudinga uzamela leli bandla. Kukhetho lokudinga umongameli kulandela ingxoxo mpikiswano yokugcina eqhutshwe izolo ntambama e-Iowa ngabancintisayo. Abaphatheke kuyo babalisa umnumzana Joe Biden, Bernie Sanders, Tom Steyer, Pete Buttigieg, lo nkosikazi Amy Klobuchar, lo nkosikazi Elizabeth Warren. Abakuhluzileyo kubalisa izempilakahle, ezemfundo lokunye okuninginingi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Dan Moyo, ingcwethi ecubungula izombusaze, njalo siqale ngokumbuza ukuthi umkhosi wayizolo ulethe inguquko na kwabancintisayo.
Kungathi abaphambili lokhu bephambili, kodwa ngibona ungathi u-Amy Klobuchar wenze kahle kakhulu izolo ku-debate. Ama-ratings akhe azokhuphuka, sizozwa mahle bebhekisisa ama-polls ukuthi aphuma kanjani. Biden, I think ekugcineni ube strong, kodwa phakathi laphakathi lapha ubengatshengisi i-energy engingathi uyayi-expecta emuntwini olidayo, ukwenzela ukuthi i-leadership yakhe iqhubeke elokhu ekhokhela. Ungathi uloku donda, bengekho i-focus yakhe, ayikho, ibingekho lapho kakhulu. USanders wenze kahle, kodwa usuke waba loduko lolo lokuthi wangathi ukukhona kwenzayo lo Warren, olapha atshela khona uWarren ukuthi umuntu wesikhosikazi akabona ukuthi angawina i-election. So I think indaba le ngathi iye yangathi iyamphazamisa kancane nje ku-debate, ngoba iye yavela lapho and bese kumele azidefend.
Yena-ke unkosikazi Warren uqhube njani? Siyabona ukuthi ukungxoxo mpikiswano ezedluleyo bekuthiwa wenza ngcono.
Well, ningathi yena uqhubeke the way avele ebenza ngakhona kuma-debate asedlulile. I think okuqakathekileyo kimi ukuthi angiboni ukuthi ma kula ma-debate ungabe ulokhu ugcizelela into eyi-one over and over and over. I think kumele ungathi uyatshengisa ukuthi ulamanye amacebo, ulamanye ama-ideas omele uze lawo. do yena uwareni uza ele energy kakhulu etshengisa ukuthi hayi uzimisele vele and I think wenze kahle ngestandard leso esesijwayele ngayo. Kodwa mina bengithanda ngiyathanda ukuthi ngizwe ama ideas are different atshengisa le some i-flexibility ethize kwezinye izinto ukwenzela ukuthi ukwazi ukumuvela to the middle, ngoba ekugcineni umuntu ozowina i-election ngumuntu ozo-appeala not only to ama-democrats but ozo-appeala kuma-independent even nakwamanye ama-republicans angavumelani lo Trump.
Lo mnumzana Dan Moyo ingcwethi ecobungula ezombusazwe bexoxa ecingweni ekhona pha eMelika. Live talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela inkuthazo kahulumende yokuthi izizalwane zelizwe ezisebenzela phandle ngazisebenzele ekhaya. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wakwele Melika ubikwa esemele ukulobelana isivumelwano esitsha sokuthengiselana lomsekeli wenhloko kahulumende yakwele China uLiu He esikhangelelwe ukuqeda ukufuthelana obese kukhona phakathi kwamazwe omabili okwesikhathi eside. Kunabantwana besikolo abambalwa kanye labantu abadala abalimele engozini yokufafazwa ngephetrolo yindizamtshina ebivuza lawo mafutha esigabeni seLos Angeles izolo. Ekwethulweni kombiko ophathelane lokulondolozwa kwelungelo loluntu ezwekazi le-Afrika walonyaka ngabenhlanganiso ye-Human Rights Watch okwenzelwe kwele-South Africa, ele-China litheswa umlando wokwephula ilungelo loluntu lokuncindezela abantu kulelo zwekazi. Abenhlanganiso emela ababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bathi isilinganiso esedlula amachumi ayisishiyagalolunye ekhulwini 90% samalunga abo behlulekile ukuphindela emsebenzini izikolo zivulwa besithi baswele imali zokugada njalo leholo labo laleneli indleko zabo zansuku zonke. Bekungokufanayo njalo leyinye inhlanganiso yababalisi ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe layo ethi amalunga awalayo leyo mali. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imbiko yabenhlanganiso zababalisi elizweni ezithi AR2s le-PTUZ iza ngesikhathi izikolo sezile nsuku ezimbili zivuliwe elizweni. Obona ngezokukhulumisana lokusabalaliswa kwemibiko esigabeni seMathebeleland North ku-R2s uNkosazana Mercy Mpata ulandisa ngenhlupho ababhekane lazo.
Sibona lamanye ama-unions asesekelana le-R2s ukuthi bangahambi beyesebenza ngoba iholo labo lingakhutshulwa. Esicela ukuthi i-government ize izikhalazo zababalisi bakhutshulele iholo labo libe at interbank rate.
Okudanisayo uNkosazana Mpata ethi yindlela uhulumende aphatha ngayo izikhalazo zokungeneli kweholo lezisebenzi zakhe.
Amazwi akhulunywe ngu-Minister of Finance of Economic and Development Professor Mthuli ethi angeke azakhuphule iholo lababalisi abasebenza kanzima liziswe ubuhlungu ababalisi abasebenzayo okubangele ukuthi ababalisi bangabuyeli emsebenzini ngemva kokuvula kwezikolo.
Umkhokheli we-PTUZ uDr. Takabafira Jou uthi laleyo mali uhulumende ayiphe izisebenzi zakhe ukuba zisizakale eye-cushioning allowance ababalisi lokhe bengakayitholi.
And we hope that government will mellow down to a more constructive approach that addresses our dispute of right.
Silethemba ukuba uhulumende uzalukhangelisisa lolu daba ngendlela elungisa lokho esikhala ngakho. Esikhala ngakho yikuba uhulumende waphonga ukwehlisa iholo lezisebenzi lusikela kumali engange-500 yakwele Melika yehla yaya ukwephose eyi-$35 yakwele Melika.
Lanxa bengayithola leyo mali uzo uthi ingasoze yanceda kangako ngoba ivele inganeli kundleko zabo zansuku zonke. Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe kanye lenhlala kahle kaZulu umnumzana Jenesani Ntungakwa ukhuthaza uhulumende ukuba alulungisise lolu daba.
Udaba lolu solwenzima ngokuthi khona uhulumende akulanyathela ake alikhuluma ukuthi engazama ukwenzani. Siyakwazi ukuthi iningi lezikolo ngezikahulumende, kungaba kusemadolobheni, kungaba kusemalokitshini, kwezinye insuku lasemamishini njalo. Ma uhulumende engungela akukhulumileyo, ilizwe ligcina lisiba lamahungahunga amaningi.
Untungakwa uthi kusobala ukuba uhulumende akazinikelanga ukululungisisa lolu daba. Nxa kukhangelwa okuthe kwenziwa esikhathini sangemuva lapho ezinye inhlangothi okubalisa odokotela betshengise ukukhonona kwabo ngeholo elinganeliyo. Sekule mibiko ethi ababalisi abaningi ezikolweni zemadolobheni agoqela eHarare batshele isifundi ukuba ziyetshela abazali laba bahlawulelayo ama-school fees ukuba abasoze benelise ukuzafundisa nsuku zonke bezokuza kanye ngeviki kuphela. Kodwa isebenzi zezinye ingatsha zikahulumende eHarare ziqhubeka zisiya emsebenzini. Uhulumende lokhe eqhubeka ngengoma yakhe yokuthi akala mali yokubengezelela iholo ngesilinganiso esifunwa yizisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe zithi kazisoze zilalele inkuthazo kahulumende yokuthi kumele ziphenduke ekhaya ngobuningi bazo. Ziziphatheka kumizamo yokuvuselela ilizwe. Inkuthazo le yethulwe ngumphathintambo obona ubudlelwano bezileZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo kunsukwana ezedluleyo. Omunye wabathi abasoze balingi unkosazana Kimberly Bebe yena ohlala kweleBhilitane.
Khathesi uhulumende uyehluleka ukubhadala ama-civil servants imali. Manje nxa abantu bezathiya amazwe bechiye ama-salary abo ale-steady income, bebuye khona ngapha eZimbabwe bezodinga imisebenzi, bengasoze bephiwe inholo enhle kumbe inholo e-right. Mbone ngani into leyi is very impossible. Uhulumende weZimbabwe kaqale. Baningi abantu abahlale eZimbabwe abadinga imisebenzi abafundileyo. Baningi abantwana abaqeqeshileyo abalama-O-level, ama-A-level, lama-degree abadinga imisebenzi abafundileyo. Yindaba uhulumende engabachathi bona maqala bengakadingi abantu abasemazweni. Uhulumende weZimbabwe kayekela amanga, abayekela amanga, abayekela ukuye ngabantu. Abaqale basorte out imesi yabo, abaholise o-teacher, labonesi, namadokotela, nama-civil servants. Ababaholise inholo elingeneyo, umholo okwanisa ukuthi bakwanisa ukugcina imuli zabo badle. Khathesi ama-civil servants abaholi imali eyeneleyo, abaholi imali ekwana anything. So uhulumende kayekele ukugqamba amanga lokukhuluma i-wishful thinking. Uhulumende weZimbabwe usethembise abantu kakhulu amanga and njalo abantu sebediniwe ngamanga kahulumende.
Kodwa uthi lina eliphandle kwelizwe yini elilobungcwethi obungcono obungavuselela umnotho?
Iliqiniso ukuthi abantu abaphandle kwelizwe bale experience bala ma-ideas okuvuselela umnotho. Kodwa i-problem, abantu babenjani bezosebenza labantu abangamasela bakuZANU-PF? Bangamasela abantu bezanu-PF abasebenzeki labo. And labantu bangikhona bale bad reputation umhlaba wonke yokuvusela le-corruption. So i-problem okumele bekhona kumele kulungisiswe kube ne-election e-free and fair. Abantu bekwanisa ukuvota kuhle bevotela umuntu abamfunayo. Azazandathi vele abantu have lost hope in Zimbabwe. I-political crisis eZimbabwe has not changed at all.
Lo nkosazana Kimberly Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane. Sokuqhamuke ukufuthelana okukhulu kwele South Africa ngomthetho omutsha olawula ukuhlala kweziphepheli elizweni lelo. Abamela ilungelo lazo betshaya phansi ngentonga besithi sebecabanga ukuya emthethwandaba kuyaphikisa lomthetho. UBenedict Nhlapho sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eSouth Africa.
Unkosazana Sharon Ekambaram wenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu kwele South Africa wemba phansi sithi ngeke bavumelane lomthetho owalisa iziphepheli ukuphatheka kwezombusazwe ubafune incwadi zokuthi bangobani sengathi basuke emazweni abo besiya kukhefu kanti ngapha bayaliswa ukuyadinga lezo ncwadi emahofisini abameli babo kwele South Africa.
If they are enforced, we'll put our...
Le mithetho yephula umthetho wesisekelo sombuso, imithetho ye-African Union, le mithetho ye-United Nations elawula ezokuphephela.
Ngakwela icele umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Zwaledi uthi kungenzeka ukuthi eminye yale mithetho ibhalwe ngendlela engacacisi kahle abebefuna kufezwe yile mithetho.
All we are saying is if people must get involved in those political activities, we need to know they need to.
Esikuchoyo yikuthi nxa befuna ukungena kwezombusazwe kufanele basitshele. Kulabo abangenayo abangelazo incwadi zokuthi bavelaphi kufanele basichazele ngokucacileyo.
You arrive here without any document. Can you imagine how many countries we have crossed?
Umnumzana Amir Sheikh wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum uthi ukupha iziphathamandla zogatsha lwasekhaya ilungelo lokubopha lokuvalela isiphepheli ezicatshangelwa ukuthi ziyingozi kwezokuthula ngenye yezinto eyingozi layo. Akavumelani njalo lokuthiwo yilo mthetho ukuthi abafuna ukuzophephela kufanele bathole ivisa yokungena elizweni emngceleni.
Chapter 2 of the Constitution of South Africa give every asylum seeker and refugee.
Isisekelo sombuso sakuleli lipha iziphepheli amalungelo wonke ngaphandle kwelungelo lokuvola.
Omunye wemthetho emichale ithi kuzafuze ozophephela olabantwana lomfazi aveze ubufakazi bokuthi ngabakhe bengakemukelwa. Unkosazana eKhambarami uthi le imithetho ibambene lemikhuba yezenophobia.
I think it fits in with what we phrase as institutional xenophobia.
Lokhu yikucwaswa kwabantu bokuza ngenxa yobuzwe babo ngoba kuthiwa bazothathela abakuleli amathuba empilo.
Deal with the quality of decision making, that's where the problem is, and I want to underscore that.
Kodwa kumphathintambo uMtswaledi uthi akunjalo.
There's something I would hate which happens in this country. Every time you mention
ngiyayizonda lento eyokuthi singakhuluma ngabakwamanye amazwe ngapha kuhulumende sekuthiwa silezwe xenophobia. Thina sifuna kulandelwe umthetho.
Try to put order. It's not because we are xenophobic. Every country wants order.
Uthi ke akufisayo ukuthi kukhulunyiswane lenhlanganiso zeziphepheli lezi hathi ukuthi uhanjiswane emthethweni ndaba.
I'm still invited.
Kungenzeka kukhona eminye yale imithetho engabhalwanga kuhle. Ngiyanxusa ukuthi abeze sikhulumisane.
The things done by officials.
Ngokutsho kwenhlanganiso yamagqwetha lwela ezamalungelo oluntu, iSouth Africa lesiphephele eziphose zifike izinkulungwane ezingamachumi ashiyagalolunye 89,000. Kadike phezu kwalelinane kulaba phose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000. Abasamelele ukucutshungulwa kwezicelo zabo zokuphephela okulinani lapho okulabe Zimbabwe abaneng khona. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umeli wemelika iZimbabwe uMnumzana Brian Nichols uhlangene loMnumzana Chiwenga namuhla wamxwayisa ukuthi kusungulwe inkulumo zokulungisisa ingxaki ezibhekane lelizwe. Siluqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.